Zulukandaba, njengoba ulithembisa kwami izolo, lamhlanje siqhubeka sixoxa lesizalwane seZimbabwe, sikhuluma ngezamabhizimusi. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Michael Ndiweni. Baba Ndiweni, siyakwamukela kuhlelo.
Hey, ngiyabonga kids. Sanibonani balaleli.
Yeah, akusitshela ukuthi wenzani empilweni baba.
Lokho abathi ngesikhiwa yi-social activist, ngimelela ilungelo loluntu. Ngiyakhuluma kakhulu kundaba ezihlukumeza uZulu. Ngikhangele kakhulu indaba ezesikhiwo esithi ngasikhiwa yi-economic justice, ukuthi abantu bakhululeke bathole amathuba kwezomnotho. Njalo futhi ngisebenza kakhulu labantu abazisebenzayo futhi ngama-formal traders ama-vendors, inkuhlanganisa ukuthi ayibulawa vendors and traders association.
Singathi khona ngale-ke kuma-vendors liphila njani laba bantu abathenga bethengisa impahla?
Kulobu nzima kithi esihlangana labo kakhulu, ngingasikhangele abesebenzela khona khonapha koBulawayo lakwezinye indawo. Kathesi kuyalela kwikhathi ezulu kunje nje abantu abalanda zokuthengisela izulu liyana, abanye abantu abasasebenzi. Yazi ukuthi abantu abazisebenzayo bathole imali zokuthi babhadala ama-school fees, bazithengela amaphilisi, bathenga ukudla. Nxa izulu lisenasokudla seqhathukuka lezi zulu, abantu abasasebenzi, kuba nzima kakhulu ukuthi iy'mpilo zabo ziye phambili. Njalo futhi kungasikhangele ezini lapho abathenga khona impahla kwezinye indawo, abantu abathengisa sebefuna o-cash khonapha elizweni. Nxa besiya phandle kwelizwe kuyafunakala i-foreign currency, isisipho ukutholakala ukuthi nxa uyithenga yabe lama-premium asika kubo-40-50%. Khona ngale phesheya futhi njalo bahlangana nendawo lezinto eziningi ezisipha emabhoda lapha kuqhabeka nzima. Kulobu gwelegwele obuningi obenzakalayo endaweni zokungena lempahla lapha, vele kunzima kuma-transporters. Kungeze khona ngale emazweni nxa besiyathenga, abalandawo zokulala, ama-toilet, omama bayathathela izimali. Hhayi, kulobu nzima kakhulukazi emsebenzini wabo.
Singathi ngenxa sikhangela-ke ukubamba imali la, babamba imali ezinjani?
Kuhlangene, kusiya ngokuthi umuntu uthengisani. Abathengisa izwidzi lezi babethola khona okuzimanjala okuncane okungamakhoyini. Abathengisa impahla babethola nale mali esithi i-RTKs ibhondi. Then nxa uthengisa amafruthi njalo futhi engxenye bayathola nale mali encane esithiamabhondi coins. Kodwa abaningi abantu abasebenza ukuzithengisela abathathi ini i-RTKs. Ziba nje i-RTKs ikhipha ngokuthi nxa usudinga i-foreign currency ukuthi yehode izinto, sokusiba nzima ukuthi uyithole. Somele uyithenge ngenxa yephose kabili kumbe almost 70%. So kunzima kakhulu imali abazitholayo ukuthi basebenze, kunobunzima kakhulu indlela abasebenza ngayo.
Ye, ngamafitshani-ke nxa ungagqiba khonapho, ubona ngazani-ke abathenga bethengisa emgwaqweni boba ngaziphilisa njani ukukhuphula impilo yabo?
Athi kumqoka phezu kwakonke ukuthi umkhono kumele uvuke usebenze ukuze imali leyo esilayo ibe lamandla. Nxa sikhangela imali zakwamanye amazwe, yiyo indlela abantu abangasebenza njalo. Futhi okunye okudingakala ukuthi uhulumende athathe umlando ukuthi a-formalize kumbe abeke imizamo esiyale ngathi i-strategy yokuthi abantu abazisebenzayo abale mbono emihle. Ngasikhangele kakhulu i-research ayenzayo kumbe ucwayiso salenzayo litshengisa ukuthi abantu abayi-13% kusiya ku-14% khonapho ngabantu abafuqwa i-entrepreneurship, abantu abafuna ukusebenza not because bafunaukuthi bathenga ukudla baphile but ukuthi bafunaukuthi babe ngosomabhizinisi amakhulu. So kuyatshela uhulumende abe le mizamo ukuthi abasekele bakhule, bangene labo kumainstream economy, bafane labo okay, bafane labo pick and pay, bafane nezitolo ezinkulu ezithengisa impahla o-Edgars nezinye nje. So kunjalo ngithi mina uhulumende kathathe inzamo yokuthi abe le-strategy soku-integrator kumbe sokuhlanganisa i-informal economy into the mainstream economy.
Ye, lapha-ke besixoxa lo baba uMichael Ndiweni uVendors and Traders Association khona ngale-ke eZimbabwe koBulawayo. Sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa baba Ndiweni.
Ngiyabonga kithi.
Asihlanganeni njalo kusasa lapho siyabe sixoxa khona lesinye isizalwane seZimbabwe, lapho sixoxa khona ngokutshiyeneyo.